o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 zibandlela 2018 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube enqabele ukuthi bezoinvesta. Ngibona ngani bazabuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo esidlile kumbe siphethwe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe emhlanganweni we-World Economic Forum ngokuhlangana losowabo wase-Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise, athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa-ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani nokuthi yena wadlala ndima bani.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos akwele Switzerland.
Abakhokheli benhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baqhuba umhlangano wokubonisana phezu kokuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku ezebulenjini be-intanethi ukusabalalisa imbiko ephathelane lezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha esisakazweni we-Studio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlanganelo sowabo wakule Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa utshele umongameli Alain Berset emhlanganweni we-World Economic Forum ukuthi eleZimbabwe livulekile kwabakwamanye amazwe abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Uthe njalo uhulumende wakhe seguqule umthetho indigenization wona obusesatshwa ngabakwamanye amazwe ngoba ububamba ngamandla ukuthi babe lesabelo esiphansi ese-49% kumankampani abo kuthi i-51% ibimele iphathwe izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa Mnangagwa uthi imigoqo le sizasebenza kuphela kumakampani agebha idayimana le-platinum. Ngakho ukhuthaze osomabhizimusi bakwele Switzerland ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa wenze inkuthazo efanayo njalo kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe atshiyeneyo emhlanganweni munye. Uphinde wahlangana njalo lo mkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi le-Afrika ele-African Development Bank. Umnangagwa lequla lakhe baphindela ekhaya namuhla yena esesiya emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia. Kodwa wenelisile na ukuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi baba Nkomo ukuthi khonokho kuyikona okuyikhona obekuvele kube nqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho na. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho eZimbabwe, iproblem yayikhona kwakungumgabe. Njalo iproblem ababelayo ngumthetho onalo indigenization. Umnangagwa asesithi wona hayi uzasalela ama-diamonds le-mining. Nxa kuyukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube enqabele ukuthi bezoinvesta, ngibona ngani bazabuya. Kanti-ke kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo esidlile kumbe siphethwe kuhle. Bona okwabo kuphela interest yabo iwezomnotho. lingabavumele zomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugula undikunje bona bebhizi bethapha umnotho kwampani eZimbabwe abala problem kodwa lingaqalisa ukuthi lithatha umnotho libanye libenqabele ukuthatha umnotho sebesiyayi problem sebesiyagada phezu kwentaba so iyi problem ekhona ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela ngabantu ngike wabethemba lapha abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho.
Alubana ulakho ukubacebisa aba kwamanye amazwe ubungabacebisa uthini?
Engingakutsho Nkomo yilokho angifuni ukuthi kuthiwe uMagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-invest eZimbabwe. Hhatshi ayisikho lokho. Engikutsho nanku Nkomo, mina ngesifiso sami bengingathi mina kabeke beme bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho la lukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso nami yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu nami enziwe ngendlela ehlonipha uZulu jikelele. Nabi ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokho okuyikhona lokusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kuhlizolo okunjengakhona lokho okwenzakala kathesi ukuthi ama-social bees enkayi ebesabisela abantu bebeyadinga izinto ukuthi abantu bevotele izandla nxa konke okuyizinto khonokho kungaphuma Nkomo ukhetho lwenziwe akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo ngumjuro owinileyo kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresident hayi mbona ngani lokho kuyabe kungasadingakali ine indlela ekhokhela ekhethweni ibe indlela eqondileyo ebalulekileyo enhle.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Isizalani zeZimbabwe ziveze imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos kwele Switzerland lapho akukhulume khona ngodaba lwezomnotho ukhetho njalo wachiya abantu belolaka ngokubalekela kwakhe kuphendula udaba lombhuqazwe wegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
ESeDavos uMongameli Mnangagwa ube lengxoxo lentatheli izindaba lapho aphendule imibuzo ngezomnotho ezokhetho kanye lodaba lombhuqazwe wegugurawundi. Izizalwane zeZimbabwe ebezilalele ingxoxo yakhe ebulenjini lakumabonakude bachaze ukuba ngempela ubengacaci ecasha ngomunwe ethi akula angakwenza. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi ngempela uMongameli Mnangagwa ucatshe ngomunwe ekuphendulweni kwakhe umbuzo ophathelane lombhuqazwe.
Sokusobala ukuthi upresident lo mbuzo wegugrawundi uyawuvika. Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho sifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani lokuthi yena wadlala ndima bani.
Umnumzana Thamani Ncube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eBulilima West uthi akumangalisi ukuthi uMnangagwa aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe wegugurawundi.
Akumangalisi ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa acabanga ukuthi khona aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe wegugurawundi.
Olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye this constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthi uMongameli uxhamande ngodaba lombhuqazwe.
Ekhuluma ngegugurawundi ubaba Mnangagwa khona ngale ngaseDavos hayi kachachanga kakhulu igugurawundi ubekhanya sibili exhamalaza in most of his responses okuthengisela ukuthi he was trying to strike ibalance between lokho akwaziyo lalokho ade ifuna ukuthi akukhulume.
umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uMnangagwa utshengise ukuthi akaguqukanga njalo akala sisombululo ngodaba lombhuqazo weGugurahundi njalo abantu bengamvoteli ngoba elakho ukubabulala esiya phambili.
Siyabonga uMnangagwa izolo utshengisele emhlabeni wonke jikelele ukuthi ungumnangagwa wayizolo ongaguqukanga ophatheke kakhulu ekubulaleni kwabantu bakithi and okhanye ngela solution ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswe njani.
Osakhulayo uHebson Ncube uthi indlela umongameli akhulume ngayo uvika ngomunwe noma nje waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Ukuhamba kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe kuWorld Economic Forum, le ndlela achaze ngayo udaba lweGugurahundi kuyasitshengisa sobala njengezizalwane zeMatabeleland ukuthi-ke okaMnangagwa uvika ngomunwe njalo uvala abantu amehlo ngebhili le athi uyisayinile. Okukhona ukuthi uMnangagwa xa esithi uhulumende kufuze axolise angazitsho yena kunguye owayekhokhela lokhu, kutshengisela-ke ukuthi uvala abantu amehlo.
Umongameli Mnangagwa sikhuluma manje useDavos kweleSwitzerland emhlanganweni ophathelane lezokuthuthukiswa kwenotho emazweni womhlaba oweWorld Economic Forum lapho abanenyi bekhangelele ukuzwa ukuthi uthini ngezokhetho, udaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthatha kwakhe umbuso esebenzisa ibutho okuchiye inengi lingasuthiseki ngempendulo zakhe sebelinde ukubona ukuba ngempela ukhetho uzaluqhuba kungeladlakela na. Lokhe engene embusweni abantu beMandebeleni leNkabazwe lokhe belinde ukuba axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazo weGugurahundi, kodwa lawo mazwi akhanya esala ukuphuma ecatsha ngokuthi lesi sihluku senziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Kulabesifazana abangamachumi amabili lasishiyagalombili abathole izicoco zokuphutsha izifundo zabo kwezamabhizimusi abazenze lenhlanganiso ye-ProWeb. Izifundo lezi zibizwa ngokuthi yi-Virgin United Business Women's Training and Monitoring Program in Entrepreneurship. Kubika obatawile masuku.
Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele lemuli zabo. Uhlelo lweProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso yeProWeb unkosikazi Ophilia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu beProWeb abaseHarare bananzela ukuthi kobulawayo omama bakobulawayo kabazange baziswe bebekwazi ukuthi ibusiness ziranwa njani. Basebuya lapho ukuthi bezoncedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinisi abo ebelobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenzayo ngamabhizinisi abo, bekubhale phansi, bebekwazi ukuthi ibhizinisi iyodwa, i-personal life iyodwa, bekwana ukuthi ngabe thengisa befaka imali eceleni engahlangani le mali endlini befaka ama systems abo wonke in place bekwana ukuthi bebhadala ama taxes ngoba kuqhakathele ukuthi ngam the run business ebhadala ama taxes abantu bezimra babuye lawo benxusiwe ngabantu beprohib ukuthi bezofundisa omama ngokuthi izimra kuyini ukubhadala i tax kuyini.
Omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza omama kakhulu. Ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa. Yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi i-business plan.
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo lweProweb leVirgin Unite, uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa amabhizinisi abo. Mina ngaqalisa leProweb ngingomunye wabafundayo kodwa basebengicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama. Ngangibancedisa ikakhulu ukubhala ama-business plans.
Abohlangothi lukahulumende olwe-small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omutsha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho. Bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele. Omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa.
Ngaqalisa eating in the gardens ngisenza i-horticulture le events the place kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangile vision kuphela i training le mentorship kwakungekho ngakho ke ngayinvest a lot of money imali liyana yaye egangeni kodwa anzange ngidele i partner yami ya give up lami kwase kungani sengive up ngoba kwase kunzima.
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama kuhlelo olukhangele labesifazane sixoxa ngemithetho yeZimbabwe engavikeli amantombazana engozini eziningi ezigoqela udlwengulwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wakwele Melika wethesa abe Palestine ilizwe labe ukuthi ilizwe leli ngokwalo ukuhlangana lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni weMiddle East umongameli Mahmoud Abbas wale ukubonana loPence njengoba uTrump esekele eleIsrael ukwenza iJerusalem isigodlo sayo.
Uhulumende waseSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalo becatha besiMuslim abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab ngeviki edluleyo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha okuphathelane lengqondo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luza kwenziwa masinyane kulalokho kade kucatshangelwa uNtulikazi engakafiki. UMnangagwa ukhulumela amazwi izolo eSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDavos. Lokhu sekuthiye amabandla aphikisayo esematasatasa ngoba kungamanga kuhle kuwo. Kunsukwana isanda kwedlula kuphume imbiko ethi umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ubecele uMnangagwa ukuthi adlulisele ukhetho ngeminyaka emithathu. Sikhuluma nje amabandla aphikisayo abengakaqali ukukhankasa okuqotho njalo akukavunyelwana imigoqo etshiyeneyo eyomanyano wamabandla la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe uMnumzana Cassius Jay Simana Mpofu endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ekulungiseleni lapha thina njengebandla leMDC leMDC Alliance siphansi sokuZulu sokuthi sizame ukuthi sibakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto lokuthi sibathembisani njenge-alliance sokuthi libe sikubandla le-MDC. Kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa, uPresident uMnangagwa, nxa yena esesithi ukhetho kasoze libe khona ngoJulayi, isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho libe phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi atshintshe isisekelo sombuso abesifaka leli langa lena engenalifunayo.
Umnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani? Ubona unganamalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselela kwamabandla ozombusazwe ikakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluzaba abhekane nalo, ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenze ndawonye. Leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili, kodwa kunediscord ekhona phakathi kwamabandla aphikisayo. So kuningi bona njengamabandla aphikisayo kusafanele bakwenze. Isikhathi siphelile, akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini. So sokuqina kudida abantu isikhathi manje njengoba besesithembe ukuthi ma i-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani, sizowina na. Ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edivide nengamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kuningi okwenzakalayo okungahambi kuhle, njengakuzani lakho kuyafana. Kulokuxabana okunye okufihlwayo, ukufihlwa kwenzakala ebusuku emini, kuthiwe siyazwalana ebusuku bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lonangokwalo hhayi alutshengisi sifile ukuthi kulama-elections abuyayo njalo aqatheke kanganani ebantwini.
Makhumalo, uthini wena ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Ikodo lelo elikhulunywa ngobaba uMpofu, ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemisebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu i-scoop. So nanxa singena kuZulu asikaze sibone intatheli indaba zithi landela, njalo sokulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo zindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funa bali. So yilo dubo olukhona kansi sikhona. Yebo, naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance, abanye bayayifuna abanye abayifuni. Kodwa into eqakathekileyo ngeyokuthi ubaba uTsvangirai wangena iZimbabwe yonke ebuzwa uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolo oluvuyayo. Abantu bathi kumele sibambane, bathi kule zinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ukusasa kaZulu. Osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende, so kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hhayibo, ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu, ngamandla ethu. Njengoba kungamandla ethu, thina esikufunayo yikuthi libambane. Uma lingabambananga kakulancedile ukuthi sivote ngoba kulanto ezaphuma. Ngoba baba Mpofu ungakhangela khathesi nxa kule moto ethengiswayo e-$100, mina nge-$99, wena ule dola. singayekile ukuhlanganisa i-99 le-dollar leyana imota leyana kasiyithengi. Lawo we-99 asoze nganelise ukuyithenga, lawo we-dollar awusoze wanelise ukuyithenga. So sokuqade kuqakatheke ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigethwe nguZulu. Njalo iy'nkokeli lezo zilandela imfuno kaZulu.
Mnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, phose lakho elokugcina.
Hayi, mina-ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye iy'nkokheli zethu ezikumabandla phisa, sicela bakithi libambane likhulume ngezwi elilodwa, kungabi khona olwela amandla, lilwele abantu, lakhethwa ngabantu, liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba lapha namangekho lapha kuthi kwakungcono kufa ibandla. Kumele kumele lilwele abantu abalikhethayo. Makhumalo, salicela kusukisela kupresident kuthandrayo kusabncube bonke labo othokozana okhuphe labo Abednego Senza ndawonye likhulise ibandla, abantu bathola bakufunayo, abantu bafuna inkululeko, abayazi inkululeko abantu ezimbabwe.
Alo-ke umnumzana Cassius Jesus Manampofu, ingcwethi ecubungula izombusazo beqoxa ndawonye lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, osanda kuthekelela izwekazi leMiddle East, wenze imihlangano lomongameli wakwele Egypt, inkosi yaseJordan kanye lokukhela ilizwe le-Israel. UPence uthi uxoxe ngakho konke okwenzakala endaweni le lomongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt, umkhokeli kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu, lenkosi yeJordan uKing Abdullah. Uthe kule nguquko emangalisayo endaweni yeMiddle East lapho izida esezikhumisana khona umlotha njalo ezinye sezisebenza ndawonye, kuthi-ke abantwana baka-Isaac lo-Ishmael sebetshengisela ukuthandana okumangalisayo. Ukhumbuze inkokheli yamazwe la ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu basebenze ndawonye njalo babone ukuthi kumele balungise okuningi okubahluphayo. Uthe uTrump ufuna njalo ukuthi balwisane lokwenziwa ngamalucatsha adlalela eMiddle East. Ubatshele ukuthi amalucatsha abulala amaJuda, amaKristu kanye nalabo abalandela ukholo lwesiMuslim. UPence uphinde wathi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamalucatsha awe-ISIS. Okwamanje eleMelika selinike amaKristu labanye abadinga uncedo abathwaliswe nzima ngamalucatsha eMiddle East izigidi ezedlula ikhulu lamadola $110 million.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Kulindlela bemamkhophozi eunyana wami elele uyashada namhla. Kulindlela bemamanya uza
Brenda Fasi umuye qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum lamuhla uhlangane losowabo wakwele Switzerland bakhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe zisola amazwi kaMnangagwa awethule ekwele Switzerland.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.